ngamanye amalanga khaya ngantha Ukraine ile upper hand, kodwa ngamanye amalanga ukhanya iRussia ile upper hand. Kodwa uma sibheka impileyi nxa sikhangele ilizwe le-Ukraine ngobuncane balo, sikhangele iRussia ngobukhulu bayo, sikhangele njalo ukuthi iRussia icabanga ukuthi izakwenze ekumele ikwenze within a few days, within a few weeks, khathesi sesikhangela sokube lo mnyaka iRussia ingene e-Ukraine, kodwa kungakhanyi khonapho ukuthi impumela yakhona iyangani. Ukhona uGeneral Mark Milley walapha e-America othe khona ngesikhiwa iRussia isibhadale iprize enkulu kakhulu ngokungenela kwele Ukraine. Utshilo njalo wathi iRussia isiluzile strategically, operational and tactical, yikho kutshiloyo. So lami ngiyavumelana laye ukuthi iRussia yona yayibona ngathi ngumdlalo, yayibona ngathi ingangena nje iUkraine ifolde izandla, you know, within a few days, weeks. Kodwa kuyakhanya ukuthi le Ukraine ngitshoba nje indawo zibhonjwa, ama-building ebhonjwa, kodwa ngokuncedisana kumbe ukuncediswa ngamazwe e-NATO lamanye amazwe sebezamile sibili ukulwa kumathuruthuru, akulula indaba yakhona. So ngombono wami nxa singathi siyabheka ele Russia vele seliluzile limpi, ngoba kwakungamelanga impi le ifike isibanga lesi esomnyaka, ngoba singakhayela ubuncane be-Ukraine lokukhula kwe-Russia. Kufana lokuthi i-Highlanders iyedlala lokuyi-team okwenkulumane high school, ungabona kusiba le-draw, kutsho ukuthi i-Highlanders isiluze.
Ungasitshela ukuthi udaba lona lolo olwe-Ukraine le-Russia ubona luphela njani ngokubona kwakho? Kuzakhulunyelwana na kumbe kuyaqhubeka lokho kudutshulwana?
Ngombono wami ngibonani igazi selichitheke kakhulu, njalo lesithunzi se-Russia sesimi kubi. Ngibona ngani ngesikhathi lesi ele-Ukraine selithola i-support, lithola amatanki, sokukhulunywa la ama-jet flights avela kwamanye amazwe, ngibonani le-Russia kuzafika ibanga lokuthi bethi sebefuna ukunegotiate. Kodwa ukuthi kube le negotiation khonapho ukuthi kukhulunyiswane, kuzamela beqale be-advance bethole iy'ndawo ezithize okwenzela ukuthi kungakhanyanga kuthiwa hhayi badlalise umnyaka wonke igazi lichitheke for no reason. So ngombono wami ngibona ngani ukuphela kwempi yakhona izaphela ngama-negotiation, akekho vele ozawina kumbe ozasurrender. Yombono wami themba ukuthi lokhu kuyawenzakala masinyane okwenzeka ukuthi igazi lingachitheki kakhulu, nama-world markets angabe affected kakhulu. Siyazi ukuthi le Ukraine bekulapha ade kuvela khona i-wheat, so siyazi ukuthi into enjengesinkwa lani sokuqalile ukudura. So le Ukraine ingaqhubeka lisempini, kuzatshengisela ukuthi i-farming season ebuyayo asoziyenzakale. So ama-markets wonke globally aza impact ama-price, njalo lele Russia lile gas lile oil nxa beqhubeka besempini izinto zizahlupha amazwe wonke jikelele. Themba ukuthi bazahlangana bekhulumisane bekhothe umlotha, abantu beqhubeke ngokuphila okokuthula.